into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhakeni sokuthi iyeduthi ngisethatha yikubona ke yona ngwa ngwa kuhulumende usekufakile wanquma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama taxes lento ezinjalo nje lapha anti uchasile kodwa hayi besile contractual obligation lo muntu waziphathela imtshina eyokwenza ama e-passport lawo yikho bebelokhu besamekwa phana kodwa kusalungisiswa kona ukuthi hayi kuphume khona phana abantu bebuyele ukuthini kona nxa befika bengabhadala ngayo leyo izigi kumbe amadola lawo ngoba anti abona okunye futhi kuthi kona siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar kusalungisa izinto eziningi kumele kube la ma-period change lento zonke esifana lazo nalezo nxa ufuna i-passport isebenzisa lelani i-US dollar viyifake emkhameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hhayi i-US dollar labe ngasafunakali ngitsho
ube ngiyakubona sibili uyathiseka
uhlupho babuchumali lodube khonapho uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo kanti uhulumende oplani izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki iziki athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani uhulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi silesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngale ifezi senza izinto ngalindlela ngalindlela kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebone ukuthi isiziba siyatshona lesi ngikuso segalula sekhamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ichuma selireactor ezintweni sokulitshengisa ukuthi no lisuke laginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlala nini phansi lingukhulumene njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ichuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakani ngoba kumele libe le nto okuthiwa libe farsighted likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake iziki kuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kakangaka likwenzelani
khonaokho
yikho bele nguhloyo ncube asikuthi kungena kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zona zena yikho uhulumende ethi kona hhayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba silokhu sisebenzisa i-multi-currency system ebekwenza khonokho ngoba ebesekunanzelele khonokho ukuthi hhayi kulento ezingazona lezi okumele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi kona hhayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi akuphume wonke amanye amakhalazi la kusebenze yona iziki ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hhayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikubona silokhu sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa ule US dollar buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiwedi abana yikade bethona hhayi okwakade sathathani iye dola kuphela kodwa lakho kuma-passport nge-pressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hhayi oleziki ngabhadale ngeziki olezidola ngabhadale ngani nge-US dollar yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi ona nxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonti hhayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule tshefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezike elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa uhulumende wenu lo ufana ustepfather ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu bakhe abangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleda obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleda selingikhona lisitshela ukuthi kula ma-contract elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizwi zayo alonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi mbeto wona iziki kayisebenzi kube ngalavali ivali yayo ilonke ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u 13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over is firm at the moment ngakho ke yikubona ingasoze iluse ivalue as yet so abantu abayidawuthayo ukuthi iziki iminjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibilini nxa ungena udlayo uyathenga zonke izinto ezithebhaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value ngathi sikhuluma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi wona sithi hhayi singayenza into enjalo ukubulalana sodwa ngoba into lezi kaningi-ningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle